Well, ama Republican okuyiwona ale majority ku House of Representatives yiwona alelungelo lokuthi akhethe usomlomo whether the Congress bona ngokwabo ababambananga. Sabona even ivoti yokuqala kuvotelwa uMcCarthy bavota kayi 15 besehluleka ukuthi bavumelane ukuthi uMcCarthy nguye abamfunayo. Then sibone after ukuxoshwa kwakhe uMcCarthy bezama amanye ama-Republicans afana labo-Jordani, labo-Scalise, bonke labo behluleka ngoba ama-Republican awabambananga. Okunye futhi esikubonayo ukuthi i-influence ka-Donald Trump inkulu kakhulu ku-Republican Party yanamhlanje. So abantu abaningi baya ngokuthi u-Donald Trump ufuna ini ngoba besazi ukubana ama-constituency members abo amaningi baku-campu ka-Donald Trump and therefore ukuthi bathole ama-votes makuthi isikhathi sokuvota sesifikile. I-record yona leyo ukuthi ubudlelwano babo lo Trump bukuphi le ndawo buzo-affecta ukhetho lwabo. Ngakho-ke that's why sibona besehluleka ukuthi bekwazi ukuthi bavumelane. So ukukhethwa kuka-Mike Johnson lo omusha owase-Louisiana kutshengisa ukubana I think ama-Republican agcine bona ukuthi hhayi ngcono-ke sivume sibambane kulolu daba kubekele phambili ngoba umsebenzi we-house bebezoplenywa kakhulu if i-house ingasakhona ukwenza umsebenzi wayo especially kuma-bills azayo la afana lo ku-raise i-debt ceiling. Siyazi ukuthi mhlaka November 17 iya-expire i-debt ceiling bekuzonidakala ukuthi kube lo speaker ukwenzela ukuthi ivoti lenziwe. Singathi nje umsebenzi we-Congress ubumile ngokungabi khona kuka-speaker.
Yena umnumzana Mike Johnson lo okhethiweyo ubona ungani ngumuntu ozenelisa na ukuthi aqhube khonoku kade kusenzakala ukuphathisa amazwe afana le-Ukraine kunye le-Israel?
Irekhodi ka-Mike Johnson ma kusiya odabeni lokuphathisa i-Ukraine ayikho nhle irekhodi yakhe. Ngumuntu osevote I think kulama-vote amathathu adlulileyo lapho ade bevota khona nge-funding. Siyazi eyokugcina i-300 million ivote ade belayo e-Congress uvote u-Johnson uvote against ukuthi imali le ithunyelwe e-Ukraine. So yes, sikhangelela ukuthi kungaba yi-problem enkulu kakhulu ma kuzobuya isikhathi sokuthi kuvotwe ekuncediseni i-Ukraine. Ngingazi njalo ukuthi ma kusiza ekuncediseni i-Israel ukuthi umi kuphi u-Johnson, kodwa siyazi ukuthi ekuncediseni i-Ukraine ngumuntu obe ngathi akasupporti ukuthi i-America iqhubeke incedisa i-Ukraine ngezimali ukuthi lwisane le-Russia. Kodwa simzwile ma ekhuluma labentatheli bendaba esithi kuqakathekile kakhulu ukuthi u-Vladimir Putin engawini kumpi yakhe le ayiqala le-Ukraine. So ma kuyukuthi uthi u-Vladimir Putin akumelanga wini, sithemba ukuthi kusho ukuthi maso kufika isikhathi sokuthi i-America isupport i-Ukraine ngezimali, u-Johnson uzovota kahle ukwenzela ukuthi lokhu akushoyo ukuthi u-Vladimir Putin akumelanga avunyele ukuthi awine kufezeke.